lilungelo labo ukuthi bathengisele ngoba iconstitution yalapha eAmerica even yase Zimbabwe iyavumela ukuthi abantu bathengisele against uhulumende or against izinto abangavumelani lazo. So thina sithi hayi lilungelo labo ukuthi bathengisele as long as bezokwenza peacefully bengekho violent. Kungafani lalokhu esakubona kusenzakala ngozibandlela 6 January 6 lapho ababezama ukuthumba khona iCongress. Lokho angiboni ukuthi kuzovunyelwa. Sizwile njalo ukuthi i-District of Columbia i-Washington DC isicele amapolisa asecele ukuthi i-National Guard ibe khona bayi-activate-ile ukwenzela ukuthi laba abafuna ukuthi benze udlame bangakwanisi ukwenza lokhu ba-cheche bakuvalise masinyane.
Yes, so ke kuyini okwenza ukuthi abantu laba bakwenze khonokho?
Well, siyazi ukuthi abantu laba balandela amanga abatshelwa ngu-Trump ukuthi yena wacilibezelwa kukhetho luka-2020. La manga sawabona elokhu eqhubeka esiya phambili, sawabona u-Trump ewatsho kurali ayenza khona ngo-January 6 lapho abakhuthaza khona ukuthi mabaye e-Congress ukuthi bayozama ukustopa i-process eyokukonfirma u-Joe Biden njengo-president. Sabona kwehluleka lokhu noma nje bakwanisa ukuthumba bangena e-Congress kodwa bahluleka ukuthi bastophe ukukonfirma kuka-Joe Biden njengo-president. So abantu laba ngabantu abangafuni ukuvuma iqiniso lokuthi u-Trump wadliwa ngo-2020. Ngakho-ke bazimisele ukuthi baqhubeke lokhu bekhankasa betshengisela ukuthi mhlawumbe bangathola i-support bathole indlela zokuthi bangatshintsha ukhetho luka-2020.
Siyakwazi ukungeke kwenzekala konke lokho.
Akungeke kwenzeke ngoba sokwadlula lokhu u-Biden sokhomfima u-Trump sowaphuma e-White House sisi lo hulumende omusha okhokhelwa ngu-Joe Biden.
Pho manje bakwenzelani?
Well, bakwenzela khona lokhu ukuthi njengoba abanye babo babotshwa laba abathumba i-Congress ngo-January 6 abaningi bakhona amacala abalokhu ethoniswa, abanye basemajele. So bona bathi batshengisela in solidarity labanye babo laba ababotshwayo for isenzakalo silamhlaka January 6.
Kuyiwa phambili ubona zani bezaqhubeka bekwenza yini?
Well, kuzodependa sizobona kuzodependa ngokuthi bazobe baningi kanganani kusasa eWashington DC.